Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 15 kuNhlangula 2020 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Kuyaveza kathi kamhlophe ukuthi alikadinwa leli gciwane kodwa liyanda lihlasela abantu abanengi okwedlula lelo inani ekade silalo ensukwini ezidlulileyo.
Kulabantu abangama umipose amathathu abatholakale bele coronavirus izolo okudale ukuthi inani lasebebanjelwe umkhuhlane likhwele liye ku 383.
Abanye ababili sebeyadutshiwe futhi esibhedlela sesuka lapho futhi sangena kwenye indlu elandelayo khonapho sathola ukuthi kulabanye futhi abagulayo abathathu.
Kufe umuntu wesine kobulawayo izolo ngenxa yesihudo esinakanelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angcolileyo elokitshini leluveve. Isiphathamandla senkampani enakanelwa ukuthi ilobudlelwano lemuli kamongameli Mnangagwa e-Drugs International sizamiswa emthethwandaba namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi amabili lasikhombisa 27 ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi bonke abantu laba ngabavele kwele-South Africa. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo eZimbabwe selikhwele laya kumakhulu amathathu alesishiyagalombili lantathu 383. Asebesindile kulomkhuhlane balokhu bengamachumi amahlanu lane kuthi asebefile labo balokhu bebane. Idolobho leHarare yilo elikhokhelayo ngabantu abale coronavirus abayi 149 lilandelwa yiMasingo yona ele 49 kuzothi isabelo seMathebeleland South sona esilabantu abangu 46. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlele namuhla ukuthi kube lilanga lapho uZulu azazila khona njalo akhulekele ukuthi umkhuhlane lo udlule. Ukuhlaziya loludaba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Ukwanda kwayonani labantu abagula umkhuhlane weCOVID-19 kuyakhathaza kakhulu. Kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi alikadinwa leli gciwane kodwa liyanda liyakhwela lihlasela abantu abanengi okwedlula lelo inani ekade silalo ensukwini ezidlulileyo. Akade becabanga ukuthi mhlawumbe igciwane selidlule, hayi kalidlulanga likhona. Kusadingeka ke ukuthi sithathe amanyathela aqinileyo aza kwenza ukuthi livinjelwe leli gciwane lingagcwali yonke indawo. Ikakhulu nxa ubheka abantu abavela ngaphandle kusamele kuhlolisiswe kakhulu labo abangena bengadlulanga eborder bengazange bahlolwa, balandelelwe emakhaya kulandelelwe nalezihlobo zabo lalabo abangabe bethintane labo ukuze ngokuphangisa kugwenywe ukuchaka kweleli gciwane kumemetheka kwaleli gciwane lingagcwali umhlaba wonke welizwe lakithi.
Njengoba abantu phose bonke ababanjwa lomkhuhlane suku zonke kungabavela kwele South Africa, singathi lokhu kuveza yini ukuthi phakathi elizweni eZimbabwe umkhuhlane lo kawukabhahi kawukamemetheki?
Ukwanda kwabantu abagulayo bevela ngaphandle kwelasezansi akusibo bufakazi bokuthi abantu abagulayo ngabavela ezansi kuphela njalo kalikho igciwane phakathi eZimbabwe. Into esingelayo eyaneleyo yikuhlola, asihloli ngendlela eyaneleyo phakathi kwelizwe. Kulula ukuhlola abantu ababuya besebhasini bemunye kumbe ngesitimela, ubahlalise ku-quarantine center ubusubahlola ubusuthola ukuthi bayagula ngoba bevele eSouth Africa bevele eBotswana eMozambique kanjalo. kodwa akulula ukuhlola abantu abagcwele bechithekene indawo zonke phakathi kwelizwe kodwa yikho kumele kwenziwe ngakungasenziwanga khona lokhyana kasoze sisibambe isibalo esaneleyo esifaneleyo esokuthi abantu bangakanani inani lakhona soze siphumelalo ngendlela efaneleyo kusamele uhulumende athathe amanyathela okuhlola ngendlela ebanzi kulaleyo ayenzayo namhlanje angathi kuphela yilabo abantu abavela ngaphandle kodwa akwazi ukuthi abantu ngaphakathi labo bayagula asukume avimbele khona lokhu ukugula lokhu esithi yi-local transmission i-community transmission eyaphakathi kwelizwe lezimbabwe
Umnumzana efidlela Ncube yisiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo kunyathelo elisatshelwa ukuthi lilakho ukubangela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngezemithetho lamhlanje ikhangelelwe ukuqala ukubuthanisa abantu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe isizwa imibono yabo ngemizamo kahulumende yokuguqula isisekelo sombuso uConstitutional Amendment No. 2. Le yinto ephikiswe izinhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye leHabakuk Trust emthethwandaba ngeviki edluleyo zisithi uhlelo lolu kumele lumiswe ngoba lufaka uZulu engozini kodwa inkantolo ayikethuli isinqumo sayo. Iningi lisola imizamo yokuguqula isisekelo sombuso le lisithi ibandla leZANU-PF lijonge ukupha umongameli Mnangagwa amandla aphindiweyo. Kodwa abeZANU-PF bayakulandula lokhu. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uhlelo lokuhlanganisa abantu oleparliamentary outreach ngo-amendment number 2 lwenzakala siphezu kohlupho lwe-coronavirus kodwa okuqakathekileyo okuze ukuthi abantu sikubambe yilokhu. I-coronavirus iqedile abantu ezindaweni ezitshiyeneyo iyethusile ohulumeni abantu. Ngaphandle kweZimbabwe oweZimbabwe ungakhangela kube lithuba lokubana azuze imali yangaphandle ama individuals akuhulumeni labahlobene lalabo abaphethe amandla kube lithuba lokuzinothisa lokuthi betshontshe imali so mbona ngazathi iParliament ukuthi yenze outreach yindlela yokubana ama parliamentarians ayenze imali lokubana ibandla elibusayo iZANU-PF that is advocating for i-amendment delay ibakhangele one ukhetho olwezayo ukuthi kufuze ukuthi silungene ukhetho lolo benganjani sebetshintshile isisekelo kodwa bengazange bayenza i-full implementation ye-constitution kodwa kusilele bakwenze kathesi balungiselela ukhetho luka-2023 so bona sebedlulile konke lokuthi kulo mkhuhlane lokuthi kule fulfillment ye-constitution kubo akuqakathekanga okuqakathekileyo lukhetho olwezayo
Ubona kusiba labantu abanengi yini kulemibuthano njengoba abantu bezivalele ezindlini lasemizini yabo ngenxa ye-coronavirus.
Angikholuthi abantu bazahamba ngobunengi ngani ngoba abantu babhizi badinga imali abanye bacatshile ezindlini so abazaphuma balutshwane kakhulu ngoba akuzange kube le-outreach imfundiso ngama-civic organization befundisa abantu ngokuthi u-amendment number 2 uphetheni so ngibona ngazathi kuzaba labantu abalutshwane abazaphakama ngoba one abantu bayesaba umkhuhlane lo secondly abantu babhizi badinga okokudla abantu vele abakuzwisisi ukuthi kwenzakalelani because athola ukuthi kulamagqwetha kulezinhlanganiso eziningi ezihambe zisiya challenge yona leyo outreach so mbona ngazathi izaba poorly attended
umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu ubexoxa le studio 7 ekobulawayo Sokufe umuntu wesine elokitshini leluveve kobulawayo ngenxa yesihudo esinakanelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angcolileyo. Umufi utshone izolo ngemva kokugula okwamalanga ambalwa. Abanye abathathu batshone ngeviki edluleyo. Banengi abagulayo eluveve njalo abanye babo balaliswe ezibhedlela. Izakhamizi zithi amanzi angcolileyo aphuma empompini yiwo abangela lomkhuhlane. Lanxa umasipala ethule umbiko ukuthi uphenyo alwenzileyo luveze ukuthi amanzi akhe ahlanzekile, iqiniso ukuthi angcolile lawa manzi njalo ayazikhanyela. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi, yena oyethekelele imuli yomuntu lo obhubhe izolo.
Khonapho futhi endlini efanana kulabanye ababili abagulayo futhi esibathole khonapho. Yonke ama-details and information lamabizo abo silawo. So abanye ababili sebeyadmithiwe futhi esibhedlela. Sesuka lapho futhi sangena kwenye indlu elandelayo. Khonapho sathola ukuthi kulabanye futhi abagulayo abathathu abantwana abakuleyo ndlu. So kuyatshengisa ukuthi umumo lo owamanza umhlanga sibili lapho abantu balukhakhamele kakhulu ngoba bengasazi ukubana into le bayiphathe njani. Sasuka lapho futhi sangena kwenye indlu 134 Old Veze, sathola ubaba khonaphana umhlanga ekhala ngabantwabakhe kuyimulini yakomhlanga. Yena ubaba lo kuthiwa ngumthithi ekhala kulabantwabakhe esikhulumayo nje abayadimithiwe esibhedlela empilo abathathu, omunye le 13 years, omunye ule 10 years, omunye le 6 years. Bonke sikhuluma kanje ngabantu abayadimithiwe esibhedlela. So ke kuyatshengisa ukuthi hayi izinto azimhlanga lapha kulo hlubo lolukhulu. Sasuka lapho saka ku number 134 e-Old Luveve futhi sathumanisa ukuthi ubaba lapha ngekhaya laye ubaba uSibanda ukhanya uphathekile kangaka kunzima sibili. Sathola ukuthi labantwana futhi khonapho abanye ababili labo ngabagulayo bonke bakhala ngezisu.
Amanzi la Sivindi aphuma empompini ezindlini kumbe avela kumabhawuza ekhansili, avela ngapi kahle kahle?
Umasipala ukhuphe esingathina i-communique bekhulumisana labantu ukuthi bathe bethole umbiko wokuthi abantu bayagula bekhala ngezisu langani. Umasipala sithole ukuthi ukhuphe umbiko wokuthi bathestile amanzi, amanzi lawo bayathola e-right aphume ezimpompini. Bese besitsho njalo ukuthi amanzi amanye abathole engathi acontaminated yilo abantu kade bezigcinele phakathi kwama-containers abo. Kodwa sokukhona kathesi sokuvale thina njengoba sesilobufakazi obubambekayo ngalo kwesikubonileyo, sizathatha le information siyikhombayile yonke langa singaqedanga yena le silawo sibona ngathi yiwufakazi obugcweleyo. Sesizasithatha sibuhambise ku-council, ukhansile simtshengise thina i-investigation esiyenzile lesihlangane layo, laye azibhodele kulezo zindlu ayizibonele okwenzakalayo labantu abagula futhi abavakatshele ukuthi kubonakale nembali ukuthi abantu laba uhlupho lukhona. So ukuthi la manzi ukuthi amanzi abagulisayo ngasuke empompini kumbe ngamanzi abathatha kwezindawo asingeze sakuphendula lokho kathesi. Kodwa nje abantu bakhala ngokuthi izizwe zabo zibuhlungu bonke futhi bacabanga ukuthi uhlupho lusemanzini. And omunye uzowathi wathi yena lanxa engabonanga amaphepha udokotela abahambise khona umntu ngoba ada ama signs asibona ngathi ngayi-typhoid kodwa ke amaphepha engakaboni la ukuthi for sure ikolokho. So ngokunjalo ke sisacompiler ukuthi sibone umasipala siyakhulumisana laye ke sibone ukuthi lolu daba lungabanjwa kanjani ngoba sibona ngathi kule ngozi yokuthi iqinisweni abantu kulindawo bangaphela.
Udubo lolu luseluveve kuphela yini kumbe akhona amanye amalokishi?
Umkhosi omkhulu ukhona lapha kuward 15. Lanxa abantu bekhala kwezindawo bethi hayi amanzi ethu siwabona amanye kwesikhathi engcolile, siwabona amanye i-brown, siwabona amanye ebomvu. Kodwa sikatholi impiko sibuye abantu abagulayo kwamanye ama-ward, but i-ward esilohlupho la ngokuthi sithole impiko abantu asebegula abantu asebesithile nguward 15. Yikho nje sibuyile ukuthi lathi sizozibonela kule indawo.
Umnumzana Ambrose Sivindi yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Abesifazana bebandla leMDC Alliance abathathu ababotshwe ngeviki edluleyo besetheswa icala lokuqamba amanga ukuthi bathunjwa. Bazamiswa njalo emthethwandaba namuhla lapho uMantshi azakwethula khona isinqumo sakhe phezu kwesicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yebail. Abathathu laba ngunkosazana Joana Mamombe, uSicilia Chimbiri kanye loNesai Marova, bona abathi bathathwa ezandleni zamapolisa ngabantu abacatshangelwa ukuthi basebenzela uhulumende ngenyanga edluleyo, bayabatshaya kakubi njalo babahlukuluza ngokocansi. Isiphathamandla senkampani eyaphiwa ikontrakti yezigidi zamadola ezingamatshumi ayisithupha eMelika nguhulumende ecatshangelwa ukuthi ilobudlelwano lomdeni kamongameli Emmerson Mnangagwa e-Drugs International laso sizamiswa emthethwandaba namuhla. Umnumzana Delish Nguaya ubotshwe ngolwesihlanu wamiswa enkantolo ngomgqibelo esetheswa amacala okuqambela uhulumende amanga ukuthi iDrugs International yinkampani elungisa amaphilisi okwabangela ukuthi iphiwe umsebenzi wokudingela iZimbabwe amaphilisi agoqela awe-coronavirus. Inkampani le yathengisela uhulumende amalembu okuvala amakhala lomlomo amamaski ngemali ephezulu kakhulu lanxa yona yayiwathenge phetsheya ngemali ephansi. Lokho kucunule kakhulu uZulu wahlokoma enkundleni zokuxhumana uhulumende waze waquma ubudlelwano bakhe lalinkampani. Inkampani le ibikwa ithole umsebenzi lo ngendlela engacaci kuhle lancanje abacuphi babetshele uhulumende ukuthi umnumzana Nguaya ngumuntu ongathembekanga ngoba elamanye amacala avele ebhekane lawo. Iningi lithi kumele kubotshwe iziphathamandla zikahulumende eziphatheke ekupheni inkampani le umsebenzi. Umnikazi we-Drugs International umnumzana Ile Deja oyisizalwane sase-Albania laye ubikwa edingwa ngamapolisa. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesite.org ithi izakhamizi zeluveve ezihlaselwe isihudo sezicele umasipala ukuthi azivumele zelatshwe ngaphandle kwenhlawulo. Inkundla yenewzimbabwe.com yona ithi amakansila e-MDC Alliance aselobele umphathintambo obona ngezabelo umnumzana July Moyo emxwayisa ukuthi engawaxotshi lanxa engaze ecelwe yi-MDC thi kankosazana Thokozani Khuphe. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngalivuka njani basakazi abahle be-Studio 7 lonke khona ngapho Jonga Kandemire, uMavelis Mhlanganyawiye, uMtungameli Nkomo, PJ, lonke nje, loZulu wonke weZimbabwe locela ngaphandle kwelizwe. Ngilobuhlungu amapholisa aleli lizwe, Pastela Police Force. And they're backtracking at first uPaul Nyathu Police spokesperson wavuma ukubana sebebotshiwe amankazana la. Kanti ngokuya kwisikhathi ngali siphathamandla kasifuna ukwazakale, sebeze backtracker sebe abakwazi nabeke bakhuluma la kwi-Herald bekabaripoti efanayo. Kambe abantwana laba bangaqamba amanga shiwa bayezilimaza ngakhona okokuchuyo ukuthi khona balinyazwa kusebenzisa imibhobho endaweni ezizilayo kubo bezilimaze. In the first place kwakuyi-lockdown, imota le bezothwakala ebhintula baphapha yini? Why kungabonakala kuma-roadblock? Why just for ngufika zivulela zitefi khula kuphela bekwazi ukuthwela abantu ababenza khonokho. Le i-police force ifuna a-complete overhaul nxa kungathi unkulunkulu angenzo zihinge. Oh Baba, oh Gawule Shua, we are praising such things. We are praising such things, oh Gawule Shua. Umvalo umenesuka zembe ka zembe akhulume Shua zaginqe announcing into enjengayo nali. Bangapho Jonathan Moyo kathesi. Kathi wathi khona yeyi
isandla sangaphandle so ndiwela amaphosa why lingakupha abantu ngale ngamapolisa lesifika nokupha abantu elithathela abantu enkambeni yenu it's a pity le army isetshenziswe ngenye indlela vele sokuyangisa vele asilazi umsebenzi ukuabducta abantu siyabulala kuphela lokubele kuthela ama-bribes that's all hayi ogawule liza kubona kweminye iminyaka kanti laba abantwana laba abazukulu salitshela libambele ngatshoni sifisa ukuthi izinto zintshintshe liphila sibe silibuza imibuzo ufuna wakho umntwana athathwe njeyana ayetshiswa ngencukuthu khona ngale ngasense ngendlela eyenzekwa la bantwana sibonza kuthatha ngayiphi indlela ngiyabonga
Umbono wami msakazi njengoba inani lokhe liyanda lisiya phezulu inani labatholakala belomkhuhlane lo ukuthi kuzaba nzima kakhulu msakazi kungcono libe ngapha kobulawayo lakobo bed bridge lasemashonaland ngoba inani leli lingayanda lase Victoria Falls njengoba kungalasibhedlela msakazi ukuthi uhulumende uyabeza thwala nzima angazi kumbe sowathenga ama ambulance ukuthi umuntu ozabe gula esuka e Victoria Falls lobe ewanki bengakwazi ama-ambulance ukumlayisha emlethe kobulawayo indaba bengayenzanga isibhedlela esikhulu ngoba e-Victoria Falls yikho lapho okufikela khona izethekeli umsakazi wami so uhulumende ngabe uyakha isibhedlela esikhulu ngapha e-Victoria Falls kwenzela ukuthi izivakatshi izethekeli ezifika zonke zikwazi ukuhlolwa lokho kuyabe sokudlulile manje njengoba isibhedlela kasikho isethekeli singafika uma sokudlulile singabanjwa e-Victoria Falls kufanele sithwale size sizofika umuntu kobulawayo afika sesifile ngoba ama-ambulance kabalawa umsakazi wami hayi kuzaba nzima kungcono inani leli or limele kuyona le namba sebelayo manje bona laba bezayo lingasadluli le namba ngoba kuzaba kungaba nzima kakhulu umsakazi wami loba kubanjwe abantu kobulawayo kusiza ngapha emashonaland le kubo Victoria Falls labo wanki kungabi labantu ababanjwa lo mkhuhlane ngoba hayi kungaba nzima kakhulu ngiyabonga umsakazi wami
njani basakazi nabalaleli be-Studio 7 okhuluma nguThabani Mhlaba edabuka ematopo bathiwa manje ngiseGoli eSoweto ngithanda ukugcizelela endabeni kasisi laphana uMaluphahla mayethi yena ekhuza ngokuthuka laphana yes bafowethu singathukini sizameni ukukhuluma kahle njengalokhu behlala besicebisa ukuthi singathukini bafowethu because siyagcina laleli lithuba singalitholi lokuthi sikhulume khona la so siyacela ukuthi sikhulumele into ezile nhlonipho lezingqondo njengabantu abadala ngibuye ngiyize endabeni MDC ngezayo ukusuka kuzani PF siya ku MDC kufana lokwehla eDonkini ugadi Stonkwana still yabusa sentweni eyi-1 so mina engingakutsho ukuthi abantu bakomthwazi abazama ukuvotela iqembu lizabakhulula iqembu le-MRP ngoba iMDC lezani yinto eyi-1 nabo
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Egypt lithi kuqala mhlaka 1 ngenyanga ezayo lizavula amagceke alo endizamtshina abevaliwe ngenxa ye-coronavirus. Abahlamuki besi-Muslim abedlulise amalawulo kwele Nigeria bona babulale amasotsha angamatshumi amabili labantu makhaza abangamatshumi amane ngempelasonto. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukutshengisela kuyaqhubeka endaweni zelizwe ezitshiyeneyo kulandela ukubulawa komunye njalo onsundu lipholisa elimhlophe ngolwesihlanu e-Atlanta, Georgia. Umnumzana Richard Brooks udutshulwe ngamapholisa wafa ezama ukuwabalekela. Ipholisa elimbuleleyo lihle laxotshwa umsebenzi. Ukubulawa kukaProx kuze ngesikhathi abantu bevele betshengisela phezu kokubulawa komunye njalo onsundu umnumzana George Floyd. ukuhlaziya lolu daba sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube yena ohlala eNgilandi.
UTrump umsebenzi wakhe engumongameli akawenzi ngendlela eqondileyo ukuthi nguye befanele ukuthi kathi singabe uhlaba umkhosi awulawule ukuthi amapholisa awayeke phansi lento ayenzayo njalo ngibona ngathi kade kuzabe yindlela yokuthi bazwisise okwakathi sekuvela kibo bona amapholisa njengalabo abanye amapholisa esizawubona abanye abangavumelani lakubula kwabantu esikeza wabona beguqa idolophansi ekutshengisela ukuthi they are protesting against ukubulawa kwabantu abamnyama. Kodwa ke iningi lamapholisa abakuboni kuyinto elicala ukuthi nxa umuntu omnyama ebulewe. Yingakho sibona amaprotesta nalo ayiqhubekela phambili okuyinto emangazayo njalo kuyinto ehlekisayo kakhulu ukuthi into embi kangaka isenziwa lilizwe eliyilo esingathi it's a democratic country elifana le-America eliyilo elithi mhlawumbe lilizwe elifana ukuthi litshengisele ukuthi ukuba democratic kujoni kodwa yilo ilizwe eselijike kwavuka umbhetshazana nje into nje esingayaziyo ukuthi singayibiza sithini. UTrump ulomlando omkhulu ukuthi ufanele ukuthi akakhuze amapholisa adlale indima yakhe yokuba ngupresident enguye ucommander in chief atsho ukuthi into embi imbi amapholisa abayiyekele.
Sibone abantu khona ngapho eNgilandi betshengisela ezitaladeni imihlobo yonke bebambene besola ukubulawa kukaGeorge Floyd lobandlululo olukhona eMelika ngitsho lakhona ngapho elizweni lenu. Lubhahe kanganani udaba lokubandlululwa kwabantu abamnyama khona ngapho?
Ngeke ngize ngisho ngisa lukho lukhona into nje esuka ingathi iyabakhulela ukuthi ukuba sobala noma ukuvela usobala ukuthi wena utshengisela ukuthi wena ucwasana ngokobala kulicala ongalihambela enkantolo noma nxa ukuthi mhlawumbe ule nkampani thize noma ubusutshengisela lezo mpawu zokuthi wena uyacwasa abanye abantu ngokobala kungenzeka ekugcineni ugcine usuluza izinto eziningi uzivalele le kampani. Kodwa ke kube sekusiba khona bana laba babe besazi ukuthi vele bona abalandaba ukuthi abalandaba they've got nothing to lose ngesikhiwa labo yiwe sibabona beqhubekela phambili kusiba lamapockets of ukuba ngama right wings sibona kusiba labantu ababenza izinto ezingathi ziya support ukuthi iracism iqhubekele phambili ibe khona abanye beqhubekela phambili kunjalo kungabantu abafuna ukuthi izstatues zina lezi esikhuluma ngazo ezabantu laba ababanda kanye kakhulu ikakhulu ngezikhathi ze slavery bese sibona kakhulu labana babantu ababedlala indima yokulilizela nxa kusenziwa izinto ze racism bafuna ukuthi ihlale zikhona uku represent ukuthi babone ukuthi imbali yabo ayipheli. Kodwa ke eqinisweni iningi labamhlophe bamanyene labantu abamnyama ngoba abanye bayasatsho ukuthi indlela okwenziwa ngakhona akutshengiseli ukuthi i-21st century njalo akutshengiseli ukuthi izinto sezaguquka njalo akutshengiseli ukuthi isimo asisafani lesimo lesana sayizolo kufanele ukuthi kuqiniswe umthetho umhlaba wonke jikelele kutshengisele ukuthi singabantu sonke akekho umuntu okuthiwa lo ngumuntu ohlala egangeni noma lo ngumuntu ohlala endlini singabantu sonke siphila ngokufanayo esilomphefumulo ofanayo. Yingakho sibona abaningi abalapha e-England besekela abantu abamnyama ukuthi baqhubekele phambili ngokuthi bamatshe bekhononda ngokuthi kungani abantu abamnyama bebulawa. Kodwa ke siyakubona njalo kusiba lezinye impawu lapho kuvela khona abanye ofana nelinye ijaha esezalibona ijaha leli belisebenza ebank engumuntu ozisebenzela kuhle kodwa ke usejike wavunjululwa ngamapholisa waboshwa ekugcineni bempophela ukuthi kungani edriver imoto ezintsha okuze kwayenza ukuthi azalahlekelwe ngumsebenzi wakhe kutshengisela ukuthi i-racism ikhona.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo kazulu sixoxela ekwelebhilitane.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ngu VOA Ndebele la ku Twitter ngu VOA Ndebele.
Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamachomi poste amathathu abatholakale bele coronavirus izolo okudale ukuthi inani lasebebanjwe lomkhuhlane likhwele liye ku-383. Sokufe umuntu wesine kobulawayo ngenxa yesihudo esinakanelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angcolileyo elokitshini leluveve. isiphathamandla senkampani enakanelwa ukuthi ilobudlelwano lemuli kamnangagwa e-Drugs International umnumzana Delish Nguwaya uzamiswa enkantolo namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke njalo kuze kusene kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.